endabeni zethu lamhlanje. Amazwi kaMongameli Mugabe esehla esihlalweni somanyano we-AU engabe elesisindo na? Ingcwethi lezakhamizi zeHarare zilonda umnyaka lapho uMongameli Mugabe kade ekhokhela umanyano we-AU. Izizalwane zeZimbabwe ezingena kweleBotswana ukungekho emthethweni zizithola zibhekane lodubo loncedo ezibhedlela ngoba zingelamaphepha okuhlala aqondileyo. Ukwezemidlalo, isikwelede seqembu leHighlanders sedlula ingxenye yesigidi samadola eMelika i-$1 million, loba nje nyakenye leli qembu lilahlekelwe imali encane kulaleyo elahleke ngomnyaka ka-2014. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokugqiba isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano we-African Union okwenziwe ngumongameli Mugabe. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye emsakazweni we-Studio 7 ngo-8 ntambama lamhlanje kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 15460 kilohertz ku short wave. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.